Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani mthakazo muhle olamukela emoyeni ngolwesine mhlaka 6 kuNkwenkwezi 2021 ngontungamile nkomo endabeni zekuseni lamhlanje. Abesifazana beMDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso zeCOVID-19 bazaphindela emthethwandaba njalo namuhla ukuyabhekana lecala eliphathelane lokuthunjwa kwabo. Ibandla leMDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga eMDCT asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe yicoronavirus yeZimbabwe izolo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezempila kahle luthi akekho obhubhileyo nge-COVID-19 eZimbabwe izolo, kodwa kulaba ngamatshumi amathathu 30 abatholakale belomkhuhlane lo. Asebebhubhile balokhe bekunkulungwane elamakhulu phose ayisithupha 1574. Asebetholakele belomkhuhlane lo selokhe ufike kuleli sebezinkulungwane ezingamatshumi phose amane 38,357. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokwenqabela lomkhuhlane izolo bazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,832. Abahlatshwe esibili bona bazinkulungwane phose eziyisishiyangalombili 7,621. Inani lasebehlatshwe ijekiseni yakuqala kuphela selifike kunkulungwane ezingamakhulu edlula amane 461,023. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebezinkulungwane ezingamatshumi edlula ikhulu 115,210. Abesifazana beMDC Alliance ababili uNkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimpiri bona abakhululwe izolo ngemva kokuvalelwa ejele leChikurubhi okwenyanga ezimbili besetheswa icala lokwephula iziqondiso zeCOVID-19 bazabuyela enkantolo namuhla ukuyabhekana lelinye njalo icala abaletheswayo elokuthi baqamba amanga ukuthi bathunjwa nyakenye. Lokhu kufakazwe ligqwetha labo umnumzana Paidamoyo Saurombe. Ababili laba bebesechikurubhi ngemva kokubotshwa ngombimbitho besebencitshwe imvumo yokuthi bakhululwe ngesibambiso sebheyili kathathu, kodwa umahluli we-High Court uze wabakhulula ngesibambiso samadola azinkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000 Zimbabwean dollars yebheyili ngamunye izolo. UMamombe umela iHarare West edalele Parliamente. Inhlanganiso ezizimeleyo eziqhuba umkhankaso wokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota kukhetho luka-2023 zithi abantu bakhanya bephakamela phezulu ukuyabhalisa ikakhulu abasakhulayo. enye yalezinhlanganiso iUnism Trust yona eqhuba lomkhankaso ibambisane le Election Resource Center. Inhlanganiso lezi zilezimota ezithwala abantu ngaphandle kwempadalo kobulawayo laseHarare zibahambisa emahofisini eZimbabwe Electoral Commission ukuyabhalisa. Uhlelo lokubhalisa abantu lolu luqale kunsukwana ezedlule yo. Sixoxele siphathamandla se-Unism Trust umnumzana Brandon Arnold Malava.
In partnership le Election Resource Center siyenza i-campaign ebizwa bethi Register to Vote Zimbabwe, which is targeting ama-youths onke eZimbabwe njalo nama-citizens onke. Ku-campaign leyo kule nto siyibiza bethi shuttle service esithi siyabuya kini lapha elikhona sizolithatha sihambe kuma-registration centers enu. Then sesincedisa la ngokuthi i-voting process yenziwa njani. So sesibuya sothatha ngobuningi benu silihambise njalo silibisela lapho silithethe khona.
Bathini abantu ngalolu hlelo? Ungathi bayaphakamela phezulu yini ukuyabhalisa?
Okwamanje engakutsho ukuthi since i-campaign le iqale emadolwaneni, bakhona abantu abeZimbabwe asebe-respondile ukuthi balesifiso sokuya-register ukuthi bevote. And isifiso yukuthi ngokuya kwesikhathi ngobuningi babo bazasifonela or besendile ama-messages ukuthi sibuye kibo so that ngobuningi babo behambe beya-register ukuthi bevote.
Uhlelo lolu liluqhuba elizweni lonke jikelele yini kumbe lisasemadolobheni amakhulu kuphela?
Leyo campaign officially iqale izolo eyarela kobulawayo. Isifiso yikuthi ngokuya kwesikhathi leyo campaign izofika zonke indawo eZimbabwe ngoba ukuvota i-right yethu sonkeni.
Kulabo abangathanda ukuxhumana lani mhlawumbe ukuze labo bayebhalisa kumbe abangafuna nje ukuzwisisa ngenhlelo zenu bangalithola ngaphi?
For credible electoral information, thintani ucingo lwe-Election Resource Center inamba yamahhala ethi 0808-0219. Njalo malifuna ukusithinta lathi ecingweni lethu ngu 0712116656.
Yiwaphi amazwi ongawatshiyela uZulu ngokuqakatheka kokubhalisela ukuvota lakho ukuvota?
Amazwi engathanda ukutshela uZulu ngathi ma-youth aseZimbabwe lonkeni ngobuningi, 2023 sesondele, siyalicela ukuthi libuye ngobuningi lihambe liyorejista ukuthi livote. And isifiso sethu yikuthi mali siyavota livotele ama-youth, isifiso sethu ukuze lathi kube labantu abasimelayo ongum-youth njalo kube lo muntu kuthi lasibe phakathi.
Umnumzana Brandon Arnold Malava ngowenhlanganiso ye-Unism Trust. Ibandla le-MDC Alliance elithi amalunga e-MDCT aqhubeka exexebuka ngobuningi esiza kulo ngoba esola ubudlelwano balelo bandla leZANU-PF. Ngeviki edluleyo kubikwa kulabanye abe-MDCT abangene ku-MDC Alliance besithi umkhokheli wabo umnumzana Douglas Monzora usesidla lebandla elibusayo. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umgcinisihlalo we-MDC Alliance yeMathebeleland North umnumzana Prince Dubeko Spanda.
Ngiyakhumbula ukuthi khona inyanga ephelileyo sike saba senkayi lapho esihambe khona sayakwamukela ubukhokheli obabuhambile abasekeli nje bonke ababehambe baya bahamba lokhuphe. Bekufuzile ye ukuthi sibe lesikhathi sokwamukela i-provincial exam executive mhlawumbe yonke eye MDCT emathebeleni north kodwa esesikwenzile sike sabona ukuthi hayi asifuni kufana labangani bethu laba bezana uPF ababona ngani ipolitics yoku display lokwenza ama show abantu ukuthi bakhona babuyile ukuzojoin emhlanganweni thina okwethu esikukhangelayo kayisikho bantu abaphoya ukutshengiswa nje impikitsha thina esikudingayo sidinga abantu ababuya besizosebenza labo bantu yibo abantu esibamukelayo so ke ukuze lokho kuhambe kuhle sesithethe thina abantu kabahambe ku ground behlangana phansi njengobukhokheli obu ground ngikhuluma nje bekulomhlangano ema elopane west iviki edlulileyo bonke ababehambe lomakhuphe kuleyana iconstituency elopane west sebephendukile ngizwile njalo ukuthi umhlangano obekhona kanye le candidate eyayikokhuphe ngo 2018 elopane west zwile ukuthi bekhona kulomhlangano angatholi i full briefing yokuthi khona bavumele neni but sebeqalisile ukusebenza ku ground so ke yikho esikwenzayo kuma constituencies wonke lapho okuhambe khona abantu bahamba le MDCT sesitheka bahlangane ke ku ground bangahlangana ku ground kwampana ku constituency at constituency level bebonisane ukuthi sokusetshenzwa njani ngoba into esidingayo asidingi bantu boku display dinga abantu abaletha i value ku ground
wona umkhankaso uhamba njani ikakhulu sibona ukubana kunzima ukubuthelela abantu ndawonye ngenxa yemigoqo yokuvimba i COVID-19
Thina njenge provincial executive ye Matabeleland North asihlalanga phansi Chris siyagijima asila viki yamahara iviki la ngeviki siphakathina kwama constituencies achiyeneyo lokho okokuvinjelwa ngenxa yama COVID regulations besingakahlangani lakho mzukwana lapho esiyahlangana khona lakho esiyabe sikukhangelele ukuthi bebekwazi abezana uPF ukuthi khona nxa bona bekwanisa ukuthi behlangane be observe i social distancing be observe lo umthetho wabo lathi kaba sivumele ke ukuthi sihlangane yes observe i social distancing njalo sis observe lo umthetho wa bangaba bangayenza njalo kasoze sibe le problem so kwakhathesi thina siyazihambela siyalungiselela ama meetings ethu ngoba remember ukuthi into esiyesabayo kakhulu kayisikho ukuthi ngumthetho wona lo ofakwayo osekwazi ukuthi uzama ukunqanda thina esikwesabayo kakhulu ngumkhuhlane wona lo okuthiwa khona ukhona lo mkhuhlane yiwo esiwesabayo so lati siyabe singafuna ukuthi ama members ethu lama supporters ethu egcine sebanjwa ke COVID-19 so siyahamba siyehlangana kodwa sihlangana under circumstances ezoku observe ama protocols awe World Health Organization
umnumzana Prince Dube Kusifanda ngomgcini sihlalo we MDC Alliance eMathebeleland North sehlulekile ukuxhumana lesikhulumeli se MDCT Kodwa sike sababuza ngodaba lolu kunsukwana esedluleyo bathi abaxexebukayo ngabavele bengayisiwo malunga ebandla aqotho. Abahlali bakobulawayo bathi sebelobele uhulumende kanye lekhansili yaleli dolobho incwadi ekhalaza ukuthi kuvunyelwe abanye abakubhizimusi yokuthwala abantu ukuthi basebenze njengoba uhlupho lokusilela kwezimota lulokhe lubhahile. Lokho kuphume emhlanganweni wabomabhalane evogatsha olubona ngokuphathelane lezimota zokuhambisa kunhlanganiso emela izakhamizi zakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association izolo. Amakhombi lamabhasi angabhaliswanga ukuthi asebenze phansi kwenkampani yeZupco kasavunyelwa. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxelo mabhalane ogatsha oluphathelane lezimota kunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association unkosikazi Theresia Nyathi.
Sivumelane ukuthi thina kumele kubhalwe izincwadi zeuhulumende, sibhale izincwadi zeukhansili. Ngoba abanikazi bazonezi imoto labo baqale ngibagqoka imangabuhle njalo nxa izulu lisina zathola ukuthi akulamashidi lapho kugadela khona abantu yalo sivumelana thina ukuthi akukhulunyiswani izimoto azibuyele zona izane zazule sipoti kodwa kube izimoto ezo good condition ezizalandela layo imithetho ifakwa nguhulumeni. Thina as an organization kasifili thina nama ikakhulu i-progress eyenzakalayo elizweni ikakhulu sikhangelele kobulawa.
Incwadi lezo zizafika nini kuhulumende le-council njalo likhangelele ukuthi bethathe nini amanyathelo?
Njengakusasa sokumele njalo sikhulumisane ukuthi izincwadi lezi zithumela okwanini ngoba abantu bonke bamele ngempilo.
Emgwaqweni lapha kulunjani kathesi uhlupho lolo? Okhe kuphithizela yini emgwaqweni abantu beswela i-transport?
Emgwaqweni kuyaphithizela okungakubangalisayo. Kungangale ezisa lobhengula ibethe usufika lapha kubhashi la kuhamara sibona kukuhamara isikithikithi kugcwele abantu banyathelana ngoba i-transport kayikho. I-transport le iyaswelakala okunye okungakalisayo. Kuye kulobhula ngale lezi ziyakokopolbak bafana akumanga kuhle ikakhulu ngalesi sikhathi esikolo zulu bathola abantwana balokhu bahuma babebethumasinosuka sebuyele ezingeto kumi yamasufuso ishortage inkulu kakhulu yikho kusikhathazela khonokho kathi babhala into le ezo kuma lokuthi kuqalaoaa asabe maningi angaba maningi itokusebenza kuhle into yangangedwa abantu ngoba thola ngosomabhizinisi laba amakhomba amancane esiwarid ngawo sikhuluma ngawo labo badinga ukuba bafile kodwa le misebenzi kayisekho ebantwaneni.
Unkosikazi Theresia Nyathi ngoyinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Selikubonile na okusemaphephandabeni. Inkundla yeZim Live ithi ibandla elibusayo kwele South Africa ele ANC selimise unobhala jikelele walo umnumzana Ace Mahashule umsebenzi phezu kwamacala enkohlakalo abhekane lawo. Kodwa uMahashule wethule umbiko wakhe esithi laye usemise umongameli Cyril Ramaphosa umsebenzi. Inkundla yesayithi yona ithi uZulu wakobulawayo uphakathi kosizi kulandela ukubhubha kukamnumzana Mike Ndubiwa owaba ngunobhala wakuqala onsundu uTown Clerk kamasipala wakobulawayo ngo-1979. Sokuyisikhathi senu.
Oh sanibonani kustudio 7 linjani? Ngithemba inkosi yezulile igcinile le kusebenzeni kweni phezulu kuwofufunyana lolo olungaka oluqede emhlaba wonke. Kanti ke mina ngithanda ukuzethula ukuthi ngaku yavuma ezikhathini eziningi kulento esiyabe sizibona asikhethi hlangothi singabantu bakaNkulunkulu seZimbabwe seVictoria Falls. Thanda inhlangothi zonke kangikhethi side ukuthi ngithi lo ubomvu lo mnyama lo mshona lo mndebele mtonga or lo mzani or lo MDC but we are all abantu. So bengicela ukuthi ngaku yavuma abantu sihloniphane. Abantu bayathatha advantage ngoba MDC so far iyabenga zathi upper hand kumajority eyithandayo and then bese kwenza ukuthi bekhuluma abakufunayo and then mas baphendula bese sifonakala ingazathi sisupporta lo mhlangothi. Kanti ke no yakukuhle ukuthi ukhansila esimthembileyo esigabeni akhulume ihlazo athi abantu bamandebeleni abalangqondo yikho sikizalisa. What does it mean to those who are Ndebele people? How does they feel ema ukhansila enjalo ekhuluma ihlazo elinjalo ma umelana la bese besithi wena ungweyinye iparty? Kanti ke no besicela ukuthi sihloniphane sibekwazi ukuthi ma ubazalisa it's your secret ukuthi uyabazalisa not kube yihlamba kithi thina. Especially to me I so very pain ukuthi honorable men akhulume egroupini ukuthi amaNdebele ngabala ngqondo yikho sibazalisa abantwana kokuphela. So this thing is so burning to me, not to me only but to other Ndebeles ukuthi umuntu akhuluma into enjalo. Besicela ukuthi ngakho uyavuma this thing might be preached all over the world and just exposing him or exposing everyone who's following behind him, because this thing is an insult to our
region, to our province, to our country.
Sanibona baka studio 7 nabalandeli ba baka studio 7 njani kodwa hayi siyabonga studio 7 ngokufunda lokho esikuchumela kekhombisa ukuthi lisebenzela abantu siyabonga unjabulo dube lokhulumayo oselwagwelo eshakashi ngomadinga yabona le ntizano lena ngathi zosichasula ngathi sokumele ukuthi sume sime ngey'nyawo ngoba ngeke sikukhone ukuwumela lokho manje sebelandela u-ezulu u-ezulu wenzeni enabaqali ukumlandela u-ezulu bake bafuna ukumbulala ubo-1990, 1992, 1993 khonalabo ubo-1995 esasebenzela eMontrose eBulawayo baze bashintsha istudio basise eHarare befuna ukumsoconga kahle seduze manje sebefuna ukuphinda futhi lokho lokho ababevele befuna ukuwenza no angeke ahluleke ukuthi ayenze umsebenzi wakhe ngendaba yokuthi izani yabulala kodwa ekugcineni ukudla kuzoshintsha epuletini kuzobe lokho ukuthi izani yabulala ugcine sokungabanye ababulalayo okungesizano angazi ukuthi kuzobe yini ngoba angicabangi ukuthi amaNdebele azohlala lokhu ekubekezelela kona lokho amaNdebele uma ethi aqala ukukhuluma kumele ukuthi aphakanyelwe kumele ukuthi bahlale bethule labo bantu ungakhuluma hayi sokumele ukuthi ubulawe no phela luyafusuka lakithi uma kunjalo isizwe esingenamlando sifile so kusho ukuthi njengamaNdebele amashoni into abayenza bafuna ukubulala isizwe sakithi and angeke sekumele kusho ukuthi bazosibulala sonke siphele mara angeke angiboni ukuthi bazokhona ukuthi basiqede ngoba bahlulekayo egugula wonto manje sebezosibulala manje hhayi angiboni lokhu bejahana naye kuqondisa kwenzeni umntanabantu kanti besicela ukuthi yazi bake baserespekte bakuhloniphe ngicela laba babalaleleyo njengamanje ikakhulu abantu bakithi esiNdebeleni no mani ma kwenzakala izinto ezinje mani kumele siphakame mani singathuli sibelokhu sikhuluma ngamafoni no kumele ukuthi siphakame sibonakale ukuthi sikhona phela bazobulala bonke abantu ezibathembileyo abantu kuyibo abasikhulumelayo sokhulunyelwa ngubani so ma kunjalo kumele ukuthi sonke sikhulume-ke sibone ukuthi bazosibulala basiqedise i-million angeke baze bakhona futhi ngiyacela laba amaqembu aphikisa amaningi awakithi ake lihlangane lihlale phansi likhulume nawe mongameli we-MRP Mqondisi Moyo yazi ngiyacela ukuthi nawe usebenzisane nabanye
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization isixwayise uzulu ukuthi ageze izandla ngaso sonke isikhathi ukuze enqabele imikhuhlane ebangelwa ngamagciwane. Umongameli wele-Israel usephe umkhokheli webandla eliphikisayo umnumzana Yair Lapid umlando wokubumba uhulumende kulandela ukwehluleka kwenhloko kahulumende umnumzana Benjamin Netanyahu ukwenza lokhu ngoba eswele usekelo kumabandla aphikisayo. Engehluleka laye uLapid kuzayiwa kukhetho olutsha. Singene kudaba oluphathelane leMelika. Iqula elizimeleyo ebeliphenya udaba lokuxotshwa kwaye ngumongameli umnumzana Donald Trump enkundleni yeFacebook lithi inkampani le yathatha isinqumo esiqondileyo ngokuxotsha uTrump kulenkundla kulandela ukutshotshozela kwakhe udlakela olwenzakale ephalamende ngozibandlela. Kodwa leli qula lithi inkampani le kumele ikhangelisise udaba lokuthi usingavunyelwa na ukubuyiselwa kulenkundla uTrump ngemva kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo. kusenjalo omhlophe owayelipolisa owafunyanwa elecala lokubulala onsundu uGeorge Floyd usekweze amaphepha enkantolo esithi icala lakhe kumele lithethwe kakutsha ngoba esithi kukhona okungahanjiswa ngakuhle. Amagqwetha kaDerek Chauvin athi abanye ababemehlulela amajurasi kabazange baziphathe kuhle kanti njalo usola umahluleli. Sixoxele ntathela izindaba umnumzana Simbarashe Nembaware.
Hayi uChauvin uchitha isikhathi, uChauvin uchitha isikhathi sekumele nje agwetshe ayihlale ejele life imprisonment singazi ukuthi istate akuso kule death penalty yini. Otherwise hayi uchitha isikhathi. Izizathu azivalisayo zokuthi laba behlezi kujury bafakwa ipressure ngemsakazo ebhizi khuluma ngendaba yokufa lokhu ukuthi every odlula khona iphephandaba iradio iTV ukhulunywa ngakho so yandaba bele pressure ukuthi bemthole eguilty. Izathu azikhulumayo ukuthi i-court yayala isicelo sabo sokuthi icala lakhe lingathoniswa kwelo dorobho lisuseliswe kwenye indawo lapho okungela pressure khona ama-demonstrations labantu abanjalo. Yindlela nje yokuchitha isikhathi ngoba unanzelela ukuthi khona akujwayelekanga, it's very rare, akujwayelekanga ukuthi umpholisa otholakale elecala e-America icala ekakhulele ukudubula umuntu omnyama okudubula nje udubula omunye umuntu umpholisa ehambe ecourt ufike ukuthi guilty. Akujwayelekelanga. Okujwayelekileyo ukuthi umpholisa uyathiwa not guilty aphenduke aqhube ngomsebenzi. Abaningi bakhona futhi ngathiwa not guilty uyabuya sebenza 3 months 4 months siretire sesiyasebenza kwezinye izinto sesiyaba ngu-fireman njengobani laba abacisha imililo into ezinjalo yikho bakujwayeleyo ngoba bengabelungu njalo. Now isigwebo lesi yinto engajwayelekanga and iresponse yakhe leyo ukuphendula wabo kwakhe la magqwetha abo besukukhangelele ukuthi bazayenza njalo ngoba akusiyinto abayijwayeleyo. Abakujwayeleyo ukuthi umlungu akalingeni ijele nxa ebulela umuntu omnyama.
Lo omunye owayekujuri osokuphume imifanekiso yakhe yakudala egqoke iskipa seBlack Lives Matter ubona lokho kungaphambanisa yini udaba lolu mhlawumbe umahlula cine esithi aluthethwe kakutsha?
Yelo gqoke iskipa ya wathanda ukwenza indaba khona ibe lukhuni kancane or tricky yanxa sasenza igama lelo. But indaba ye Black Lives Matter ayiqalanga ngokufa kwa Floyd. UFloyd ufe indaba le ivele khona kule mkhankaso ekhona sonke zonke and okusilisela endabeni yokuthi uChauvin uthi abantu abehlezi kujury bafakwa ipressure izinto ezazenzakala phandle. But yena uChauvin ubulele umuntu kule mkhankaso vele ethi Black Lives Matter okusho ukuthi wayesacuthe wayengafuni ukuzwa leyo mbiko ethi abantu amnyama baqakathekile. Wakubona kufanele ukuthi afake idoli lakhe entanyeni yomuntu omnyama aze afe 8 seconds umuntu ebhize kutshela angisaphefumuli. Leyo mbiko wayengayizwa useyibona namhlanje ngoba umuntu osezi kujuri ugqoke leso skipa esithi Black Lives Matter. And Black Lives Matter ayisuke ukuthi nabantu amnyama kuphela bekhankasela, labanye abelungu bayikhankasela lamanje bayikhankasela. So asazi ukuthi ujaji na uza kubona kuyinto engathi undue influence or i-bias ukuthi umuntu ogqoke isikipa esithi Black Lives Matter ekuthoniseni indaba yomlungu obulele umuntu omnyama uzaba biased. Awula bias ngoba i-evidence ivele ikhona, ubufakazi obungathandabuzekiyo ubukhona ukuthi hayi uChauvin wabulala uFloyd umuntu omnyama kungenani lokuthi ubani ongaphi ugqoke isikipa esithi Black Lives Matter.
Umnumzana Simbarashe Nembaware intatheli zindaba. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Abesifazana be-MDC Alliance unkosazana Joanna Mamombe loSicilia Chimbiri abakhululwe izolo ngemva kokuhlala entolongweni okwenyanga ezimbili bazaphindela enkantolo njalo namuhla ukuyabhekana lecala elehlukileyo. Ibandla le-MDC Alliance lithi liqhubeka lisamukela amalunga e-MDCT asexexebuka kulelo bandla. Akekho obulawe yi-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kwesekuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamilinkomo.